ngabe yavuma ukubangumkakho kodwa ngiyabonga ukunginakekela ngasekhaya twana yami
elabafana bakufanelanga bonke bakufuna phansi abazimisela ikusasa ngiliboni
kaze ha kaze akaze yo kaze oh kaze
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 kaze.